Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlaka 2 zibandlela 2020 nguChris Gande endabeni zethu lamhlanje.
Kamangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kade siloduba sazuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikole, sisenkingeni.
Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe yimpahla ebiza inkulungwane zamadola eMelika emadabuka kusa lamhlanje eHarare.
Okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi izikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu.
Ababalisi bakhala ngokuthi abaseladlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela. Silodaba lwabemba igolide abaziwa ngokuthi ngamashurugwi asebebulele abantu abagoqela ipolisa. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ebiza inkulungwane lenkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha komlilo kwesinye isakhiwo esilamavinkili lamhlanje emadabuka kusa eseAgribank Mall edolobheni leHarare. Umlondolozi Ndlovu sethulela lolu daba ngugcweleyo ekhonale eHarare.
Lomlilo obika uqale emadabuka kusa ucatshengelwa ukuba ungabe ubangele izintambo zikagesi kuthi legasi ebigcinwe kwenye yezindlu ezibhekelwa ukudla lalo lingabe lenze kwaba lamalangabe amabi kakhulu. Akulala mpahla enelise ukuhlengwa kulomlilo olumathe kusakhiwo esikumgwaquru Bhadumgabe lapho ahlangana khona Lochinoy Street. Omunye olahlekelwe impahla ngusomabhizinisi umnumzana Caleb Bebeta othikala nkani ngoba ube le mpahla eningi wamagama kulesi sakhiwo.
Nawa ngakhanyela ngilahlekelwe impahla efika 20,000 US. Ngimelele abacisha umlilo ukuba becishe baqede lapho ngivile isitolo engutholileyo ukuba besekubhidlile. Ngilethemba ukuba umnyaka lo usiya phambili ngizenelisa ukusukuma kulokhu ngivule esinye isitolo.
Ubebeda uqhubeke ethi lumlilo cazelwa ukuba uqale ngo-1 AM emadabuka kusa esithi abacisha umlilo ubehlule labo.
Nindazo yaphanapha kuma 2 AM what was so disrespected started around 1 AM.
Afike lapho ngo 2 AM zwe ukuba umlilo uqale ngo 1 AM abe fire brigade bake bazama kodwa akula abenelise ukwenza bathe sebeqala ukuhumisa bese kuvule ungasasizi stolo sami so lesi esingemva kwami.
Omunye njalo olahlekelwe impahla eningi umnumzana Ngoni Dzatshe Madara yena othi isitolo esishileyo besilempahla yakhe efika amadola zinkulungwane ezine zamadola emelika 4,000 US dollars.
Ngenza okwamaradio, ama-TV, ama-solar panels, ama-gas tank. Lesi sitolo sami lapho kade ngigcina khona into zami. Ngilahlekelwe impahla engafika ama-US dollar angaba yi-4,000.
Umadara uqhubeke esithi kunzima ukulahlekelwa impahla eningi kangaka ngesikhathi belungisela abantwana ukuthi baye esikolo.
Abana ne-tangible information ngozenkonzi.
Kamangela ukuthi kube lokuthintana kwentambo zamagesi, umlilo wasuthinta ama-gas tank kurestaurant engabi phansi lapha. Kade siloduba sazuba sizavuka njani, sesizaphila njani ngezikweleti. Kunje kufuze sibhadele imali zabantwana besikolo, sisenkingeni.
Amapolisa labacisha umlilo bebexotsha abantu abathengisayo labazulelayo akade befuna ukuzibonela isiga lesi. Isikhulume zamapolisa u-assistant commissioner Ponyati uthi imbangela yokulumatha kwalomlilo ayikaziwa. Basacubungula okuhle ukuthi akula muntu ofileyo loba ukulimala kulingozi ngaphandle kokulahlekelwa impahla. Isikhulumeli senkampani kagesi yezisa umnumzana Fulad Gwasira utshele 7227 ukuthi okwamanje kusese masinya ukuthi akhulume okuningi ngalingozi yomlilo ngoba nabo bayenza olwabo uphenyo ngembangela. Kulaso amabhizinisi afika amakhulu amahlanu 500 abasebenzela kulindawo ebinezitolo ezilithumi kanye lamathebuli omkambo weflea market angamathumi phose ayisithupha 57. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare ngingumlondolozi Ndlovu.
Abavalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini, ngakho ke kuzaba nzima ukuthi izikolo zivulwe yona le inyanga kazibandlela. Ngakwelinye icele abazali labo bakhala ngokuqonga kwembadalo yendleko zesikolo kanye leyengwalo. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Izikolo zikhangelele ukuvulwa ngayona le inyanga kazibandlela mhla ka 14, kodwa ke umumo okhona elizweni ulakho ukuphazamisa ukuvulwa kwazo. Umkhokheli wenhlanganiso ye Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe iATUZ, umnumzana Obet Masaraure, uthi umumo okhona elizweni awuvumeli ukuba izikolo zivulwe kuyona le inyanga kazibandlela.
The school ecosystem within the intensive care unit and practically impossible for schools to be.
Ukusebenza kwezikolo singathi kuse intensive care unit singakhangela ngakwenza ukuthi izikolo zivule. Ababalisi abasenelisi ukuya emsebenzini ngokuselwa kokusebenzisa emsebenzini yabo. Abafundi bona sebephambanisekile ekucabangeni ngenxa yomumo womnotho. Abazali behlika ukuthenga okusetshenziswayo ezifundweni zabantwana kanye lemali yokubhadala isikolo. Uhulumende ngokwakhe uyahluleka ukuthola imali ngaphansi kohlelo ole Basic Education Access Model iBIM okumele lukhangile abaswelayo. Ngakho izikolo azisoke zivulwe vele ngozibandlela lo kuze kulungiswe lezi zinto.
Inkosikazi Sukoluhle Ndlovu, umgcini sihlalo we-ATUZ eMathebeleland North, njalo uthi kusobala ukuba bengehluleka ukuya emsebenzini ngenxa yeholo labo elingasathengiyo.
Siyakhala kakhulu ngenxa yomumo wemnotho welizwe. Ababalisi abasaholi lutho, imali esiyithola ayenelisi ukuthi sigcine thina abantwana bethu sibuyele emsebenzini. Njalo nje sithi thina lapho esime khona okwamanje ukuthi angeke sikwanise ukuthi sibuyele emsebenzini ngoba asilazo imali zamabhasi, asilamali zokuhambisa abantwana bethu esikolo, asilamali yokudla, asilamali yokuthi senze noma yini efiswa yinhliziyo zethu. So kuzaba nzima kakhulu ukuthi isikolo zivulwe ngoba sisebunzimeni, sisekudubekeni okukhulu kakhulu. Kusobala ukuthi siyehluleka njengamateacher ngenxa yemali yethu le engasathengi noma yini.
Omunye obuye wagcizelela ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngumnumzana Vusumuzi Maphosa, umsekeli kamgcini sihlalo kunhlanganiso yeZimbabwe National Educators Union, othi imali ephiwe ababalisi ngenyanga edluleyo iphelile, ngakho abalayo eyokugada bephindela emsebenzini.
Izikolo kazisoze zivulwe ngokubana ababalisi baku total incapacitation. Imali abagcine beyiholisiwe ngoDisemba iphelile. Babe lekhisimusi le New Year embi okumangalisayo ngoba vele bekungela mali. I-1,000 is nothing to talk about. Vele kabalayo imali ukuthi bagade babuyele izikolo. Lalaba abasemadolobheni kabalayo imali yokubhadala ifees yabantwana. Abasoze bayifundisa abanye abantwana ababa abantwana bengafundi.
Umnumzana Nhlanhla Dawo ongumzali uthi kalungelanga ukuthi izikolo zivulwe ngoba indleko akhangelane lazo engazenelisi.
Hayi, mina njengomzali hayi angikabi ready ukuthi abantwana babuyele esikolo ngoba imali zangkhona azihlangani. Lapho umntwana amafunda khona eSt Patrick's i-school fees eli 888 per term, sikhwele from 160, so kufuze sitshaya ama-top up ama-728 pounds. Imali yangkhona iyavela nga ngoba le mali anileyo phela asiyiholi. So kubuya la ma-stationery okufuze besithenge. That day ngangitshaya i-quotation, I think i-quotation yangkhona yafika kubo 400 pounds i-stationery kuphela. Kuze kubuya ama-school uniform futhi kuyabe funa khona lapho. Hayi, mina njengomzali hayi ukuba redisiwe la ngingabi redi ukuthi abantwana beyele esikolo.
Sekusele insuku eziphansi kwamaviki amabili ukuthi izikolo zivulwe, kodwa ababalisi abaningi balakho ukwehluleka ukuphindela emsebenzini, ikakhulu labo abasebenzela emaphandleni. Kuthi labo abasebenzela emadolobheni balakho njalo ukwehluleka ukuthola okokuhambisa kumbe imali zokugada besiya emsebenzini. Inhlanganiso zababalisi zithi kusobala ukuba izikolo zilakho ukungavulwa ngenxa yomumo womnotho okhona elizweni, ngaphandle kokuba uhulumende akhangele izikhalazo zabo zokukhuphula iholo njengoba abalithole ekupheleni kwenyanga edluleyo kampalakazi seliphelile. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Abemba igolide otsheketsa abaziwa ngokuthi ngamashurugwi babikwa beqhubeka behlukuluza uZulu endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Abazi ngokwenzakalayo bathi ucatshangelwa ukuthi amashurugwi la asebulele abantu endaweni ezigoqela eNyathi, eGwanda, lase battlefields lapho abahlahlele khona ipolisa ngenkemba. Ipolisa leli lithiwa ngumnumzana Wanda Hokoyo. Amapolisa athi asebophe abantu ababili phezu kodaba lona lolu. UGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Malaki Nkomo webandla lezanu PF othi amashurugwi la asethwalise nzima wonke umuntu owemba igolide elizweni lonke jikelele.
Indaba esihluphile ekuthi lo president uke wayingathi uke wayithinta kwi-conference isisegoromonti. Ungakhela lo lama-ministers sebekhulumile baphuma sobala ukuthi no, abantu laba singathi ngamashurugwi, kanti sekuyisigebenga esezijenge ukuphambanisa abantu. Ngobanye umuntu ehamba etshela ibhemba usithi uyagamula umuntu, ingenzeka ukuthi laba bantu banenhloso yabo esingayizwisisiyo. Yikho kuthi lapho ababonakala khona abaripoti, ningabona abantu bethole amabhemba, akukhulumi ukuthi endaweni ende uthole amabhemba. Ungabona ngathi imayiningi okuthiwa nabantu yothi igolide ofake kuthole ihambe lithole amabhemba. Kulesi sikhathi kasenamapholisa anginyazwa abulawa abantu besekelelwa benjani, esikuthoyo umuntu ohambe ethole ibhemba umeduze kwemayini umethe wabonakala akutshelwa amapholisa abo bantu babanje. Lo president utsho njalo ukuthi kababanje mabangaxolelwa.
Siyabona ukuthi le mathebeleni kwakho wabakhona abantu abaganyulwa ngamabhemba, uzakukhumbula sibili mhlophe. Kambe kuyini okwenza ukuthi kumemetheke
endaweni yevova? Ngiyakwazi kakhulu endaweni yevova yeduze kweGwanda, ngiyazi indaba yakhona.
Kuyethusa kangakanani khonokho?
Kuyethusa. Anti wabona ukuthi into ekhona ngoba kunjenje gift la ngingathethi kunjenje ngikumayinini kwesikhathi yezomunye umuntu ekwethisele ukuthi sizalidingela amashurugwi. Ubusumangala ukuthi kathi abantu othiwa ngamashurugwi kuyini? Ngokubona kwami nabona ingani uhulumende indaba leyo fanele ayingenele ayisebenze masinyasinya, ngoba abantu labana bajonge ukungcolisa ibizo lendawo. Ngoba sasukhangela ukuthi umuntu abantu ngamashurugwi, amashurugwi yindawo phela ayinje. Leyo ndawo babe sebesuka laphana bezithi bangamashurugwi, so ngathi abaturiza abanye abantu. Upresident ukhulumile wathi phansi ngezinto ziyazo lezo azifunakali elizweni. So ngaleyo ndlela abantu abanjana mina ngisho ukuthi uma mayini zonke angabe ekhona abantu ngababambane, bangabona laba abantu abahamba ngamakhombi abayizigebe ngabethele amabhemba, abakhulunywe babanjwe, bachetshelwe emapholiseni babanjwe, ukwenzela ukuthi abantu baphile ngokukhululeka. Ngoba iqiniso njengoba ukulethile, abantu abasamayini abasagebhi ngendlela elokukhululeka. Ngoba endani ekhoromboni ngithembi kwabo unazele ukuthi unabanye abafike bachaya bathathele istofu bavula lo munye umuntu kwaphana omunye wabo walimala kabuhlungu.
Alo-ke ngumnumzana Malaki Nkomo, ilunga lebandla lezanu PF owemba igolide eWest Nicholson eGwanda South. Ubexoxa loGibbs Dube weStudio 7 ekhona le eGwanda South. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo labesifazane asihluzeni bomama, sixoxa ngokwenzakala eZimbabwe njalo langokutsha kwesakhiwo seHarare esilamabhizimusi abomama labanye. Thumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni, lingenelani kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Singakayi esigabeni esilandelayo ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abasekeli bowayeyinhloko kahulumende kwele Guinea-Bissau uGeneral Maro Sissoko Embalo bajabula ngemva kokunqoba kukhetho lokudinga umongameli olwenziwe ngesonto. Kodwa abamabandla aphikisayo bathi kabemukeli kunqoba kwakhe ngoba kube lokucilibezela. Inkampani elungisa omakhalekhukhwini eyeMara Group yakwele Dubai ibikwa isemzameni yokubangisana lele China emkambo wokuthengisela amazwe awezwekazi le-Africa omakhalekhukhwini ngokusungula amafektali awukulungisa kwele South Africa lakwele Rwanda. Amalochacha alwise kwele Iraq asekelwa ngabe Iran abikwa ese kulindawo akade ekuzo lapho ehlasela isigodlo someli weMelika kwele Iraq edolobheni leBaghdad. Emaphethelweni omnyaka odluleyo kube lethemba lokuba kuza kuba lenkulumo zokuxazulula inkinga zelizwe kuwonalo umnyaka esiwusungule izolo. Kodwa ithemba leli kukhanya lingasekho ngoba amacele omabili amele akhulumisane umlotha akhanya elokhu esemba phansi ngendingeko athi kumele zifezwe andubana kukhulunyiswane. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi kumele uChamisa angene kumanyano wamabandla anqotshwa kukhetho awe Pollard, kodwa ngakwelinye icele uChamisa uthi kasoze angene kuxuku labantu athi ngelabantu abangelamsebenzi. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lelunga lebandla leMDC uMnumzana Sengezo Chamangu endawonye lengcwethi yecumukela ezombusazwe uMnumzana Bernard Bekilizwe Ndlovu onguye osungula lingxoxo.
Hayi, ngokubona kwami kufudumele ngenkalakatha yento mpele engenziwa entsha. Mina ngumuntu osayekhuluma ngokuthi into entsha iyofunakalayo eZimbabwe entsha engakaze ihlangane engakaze yenziwe. Ngoba okwenzakalayo manje sila maphathi amabili akhokhelwa ngabantu ababili abasha. iZanu-PF ekhokhelwa nguMnumzana uNangagwa. Omusho tete over from Mkhabi. Lo le MDC eyokuthwa ngamaphathi amakhulu ekhokhelwa nguChamisa otete over from uTsvangirai. Bobabili akukhani kulento entsha abafuna ukuyenza. UMnumzana uMnangagwa useyenza okukaMkhabi times two manje. Singathi ungezelele kuphela ibanga, akasangezelelanga izinto ezintsha ezenziwayo. Bese ukuthi ngapha uChamisa omutsha omncane obekukhangelelwe ukuthi njengoba nje vele yilo itiketi angena ngalo ukuthi hhayi mina ngisesemutsha ngimqemana ngiqinile ngisalokhu lalokho, kodwa esikubonayo yikuphindwa futhi okwakusenziwa nguMnumzana uTsvangirai ngoba siyakhumbula uTsvangirai ngoba siyakhumbula ukuthi kulesi khathi lapho akwavuka khona mpela ephume wayezitarajeni bamtshaya naye uChamisa manje bamlimaze e-airport sambona amaphilisi negcwele ikali. Yikho kulokhu kusenzakala manje.
Nanto udaba uMnumzana Chabangu, wena ngwe MDC uyavumelana yini laye uMnumzana Ndlovu la?
Into ekumele yenzakale akulanto ezabisa inguquko kuleli lizwe ngaphandle kokuthi i-leadership yethu izehlise. Yehlise amajogwe, yehlise ama-positions abo, siqale ukukhulumisa. Ngiyakwazi ukuthi uPresident Chamisa, we are discussing with him, ku-MDC, ukuthi sibone izindlela zokuthi singakhulumisana njani lamanye amabandla asengaphansi kwePollard kumbe singakhulumisana njani leZANU-PF ngaphansi kogada lwabo iZANU uMnangagwa. So it's not going to be easy, kodwa yiyo into kukhona ezakwenzakala kuona lo mnyaka nxa lokho sisafuna iZimbabwe ukuthi iphile. Lamhlanje silendubo ezinjengokuthi akulamanzi, hathi ukuthi leadership izabe isamafizana isizulu, kodwa izakhangela indleko yokuthi ukuthi izulu lingani kudala udubo mhlobani kulendlala. Abantu kathesi sikhuluma kunje balimile kodwa-ke sokuchile. Izikolo siyavula kathesi, amafizi ahambe elinye ibanga ekungeke oliqambe. So kuyadingakala-ke ukuthi i-leadership yethu ihlale phansi sikhulumisane. I have got no doubt ngaphansi kwawuphi umthunzi engahlala kiwo ukuthi uThamisa, uPresident Thamisa uzazehlisa, uMnangagwa uzazehlisa. Nxa kuyukuthi kumele bangene through polls, nxa kuyukuthi we are going to create another narrative ezabenza ukuthi la madoda bahlale phansi bakhulumisane. Bisa ama-churches, not about ama-political parties kuphela elizweni. Kulama-church, kulama-institutions anjengama-vendors, kulama-institutions anjenge-civic society, kulama-traditional leaders, bonke laba bantu, kulama-students, bonke laba bantu kumele bahlale ngaphansi kophahla oli-one, sikhulume ngeZimbabwe yethu ukuthi siyangathi. So mina ngilethemba because ngiyakhulumisana lo-president through ama-structures yethu ukuthi this time around sizadinga indlela yokubana sikhulumisane. Ukuthi izaba yindlela ngayiphi, izabuya ngayiphi indlela, izaba yindlela mtobani, izabe ihamba ibiswe ngubani, kodwa sizakhulumisana. That's the only way esingaseva ilizwe leZimbabwe.
Yeah, nanto ke udaba Mnumzana Ndlovu. Kuthiwa hayi akhona amaqhinga ayenzakalayo, uthini wena?
Usengezo angazi kumbuko eluse enkomeni, kodwa ke mina ngiyakhumbula ukuthi wawuthi ma kuthiwa kudliwa nengcwele kumbe kulwa lomunye umfana okwazi ukuthaya, ma ufuna ukumthalenja udingisise ukuthi katena uthaya ngasiphi isandla kumbe uyakhaba kakhulu kumbe uthaya ngenhloko, uzothi ma ungena la eroundini ube wazi ukuthi uzozivikela njani. Kuyethusa khonokho ukuthi njengoba ngishilo ekuqaleni siloku silezinto esasizenza la izolo, yena le nto eselihlalisa manje selifike kuyo izaphu kankoma yafika kuyo nayo. After beshayile kwabulawa abantu basee the point in where they just gave in and went bakhuluma nezanu, yasibaretha-ke sikwazi ukuthi manje sebefuna vele beyayifuna ukuthi bafune. Yagenani i-MDC kaMorgan Tsvangirai nayo yangena yayenza khonokho futhi eselifuna ukwenza manje. Kodwa-ke iphika zisanga ukuthi izanu vele ayisoze ife yanegotiata and good faith. So seyingena-ke manje nani seka-create history ye-GNU or something of that sort ezoyenza futhi i-progress yeZimbabwe iqhubeke ibhanjwe umsila i-ZANU PF isithi jayiva caga umsila ngophambili. So I think nje ibala kamele i-one ukuthi lezilwane zikwenzwa into entsha ezoyenza ukuthi izanu yethuke izibone ingasekho lapho ebime khona.
Lo ke ngumnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu, ingcwethi ecubungula ezombusazo, ubexoxa endawonye lo mnumzana Sengezo Thabangu, ilunga lebandla le-MDC.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America ese-Washington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Inkokheli yamabandla esiKristu evame kwabela abaswelayo ukudla ithi lilokhu likhuphuka inani labantu abakudingayo ngesikhathi isisindo somnotho welizwe sisehla njalo lezulu lingani kuhle elizweni. Lokhu kwenzakala inhlanganiso yeWorld Food Program isithi sidinga uncedo lokwengezelela ukudla ekwabela abalambayo eZimbabwe, njalo lo hulumende esithi uzakhuphula isizo alunika abaludingayo. Ukuze sizwe okuningi isimo sendlala elizweni, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu.
Iqiniso lokhona ukuthi indlala ibhashile lonyaka izulu kukhanya kalini kuhle phezu kokuthi vele lomnyaka odlulileyo belingananga kahle. Kuphinde ukuthi kunjalo lezomnotho uma ikhonomi awumanga kahle kwenza impilo yabantu makhaza ibe nzima kakhulu, ikakhulu emaphandleni kanye lasemadorobheni, ngoba emadorobheni kuba labantu abaningi abaswelayo kodwa ungabi lomuntu onendaba labo ngoba becabangela ukuthi abantu laba bahlezi kahle, kanti abantu bashutheka kakhulu ezindlini lapha emayadini. Kulabantu abahlala emakhotheji, kulabantu abahlala emalokishini amayo ngeke wacabangela, abantu bashutheka ukudla kuyinto eyinkinga kakhulu. So unyaka lo nxa kungasangenelanga inhlanganiso ezizimeleyo la uhulumende, ngoba kungumlando wakho wokuqala ukuthi abeke shiwa ukuthi abantu bathole ukudla, abantu abaningi bazaba lohlupho olukhulu kakhulu. Kungaba lesingozi sibile esimenzakala zibangelwa yindlala.
Nxa lapho linika abantu ukudla, selike labona yini imizamo kahulumende kumbe labo asebevele bethola ukudla kuhulumende kumbe ole World Food Program?
Okuningi esihlangana lakho ku-ground, abe-World Food Program abasebenza la nezihlanganiso ezithile ezijiyetshiyeneyo siyababona beku-ground. Abanye sibathola kade sibe besenza ama-baseline ukuthi babekwazi ukuthi babakhona yini abantu abaswelayo esigabeni esinje. Kanti njalo thina njengenhlanganiso laphi sibhizi thina sizama ukwenza lokho okuthiwa yiku-builda i-resilience, nokuthi abantu banelise ukuthi babesebenzisa i-drip irrigation ngamanzi amalutshane wona lawo, balelise ukuthi baziphilise lawo, balime imbhida benze othile. Imizamo yonke yekusile lo hlupho lolokho okuthiwa i-climate change osokuhlasela abantu, ukuthi abantu sikwanise uku-adapta sitshintshe, fanele sikulima lezi limo ezincane ezingafuni amanzi amaningi nento ezinjalo. Kanjalo lohulumende la uyazama, kodwa ukuthi ibheze kahulumende ezinye kwezindawo zabe zine-politics, kodwa-ke hhayi akufani lakuliya i-rehabhiki iyo kusase nomgalo la abangani bayazama, kodwa kuliya bonto kune-capacity nje abangaba kwezindawo abakwazi ukuthi benze njani. Kodwa-ke sisebelokhu esiqhubeka sincedisana sisebenza sonke.
Alo-ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7 ekoBulawayo. Ngiceluvume ingoma ka DJ Stavo ehamba lo professor besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Abamabhizimusi asathuthukayo balahlekelwe impahla ibiza inkulungwane zamadola eMelika ngemva kokulumatha kwemlilo kwesinye isakhiwo eHarare. Ababalisi bakhala ukuthi abasela dlabuzane lokuqhubekela phambili besiya emsebenzini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisa ngesithathibaneni isikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, ngilitshiya kuStudio 7 Live Talk. Lingakhohlwa uhlelo lwekuseni ngo-6:30.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.